So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Lechona njani, livuka njani mthwazo muhle olamukela emoyeni ngenjabulongo lesine mhlaka 27 kunhlangula 2019 ngontungamili Nkomo. Kweze kuseni namuhla umongameli Mnangagwa uthi uzabumba iqula elizaphenya amacala enkohlakalo etheswa iziphathamandla zezanu-PF ngabasakhulayo baleli bandla. Abalimi bathi bakhathazekile ngokwethulwa komthetho ovimba ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe ngoba kuyiyo ekade bethengisa ngayo izifuyo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uzabumba iqula elizaphenya amacala enkohlakalo etheswa iziphathamandla zezanu-PF ngabasakhulayo baleli bandla. Iziphathamandla lezi zibalisa umnumzana uPeti Mpofu lomnumzana Joram Gumbo. Abasakhulayo bezanu-PF bathi ababili laba labo somabhizimusi abafana lo-Ukneli Chivayo ngabahuquluzi benotho. UChris Kando Studio 7 uxoxele lunga lezanu-PF umnumzana Believe Gawule ngalolu daba.
Engingakutsho yikuthi abatsha laba bakhathazekile kakhulu ngokwenzakalayo okuyikho osekubisela ilizwe phansi, ikakhulu into yakuqala esayivumelanayo ku-conference yethu esigodini ekupheleni komnyaka. Iphathi yathi akulwiswe i-corruption, akulwiswe i-corruption angendlela zonke, ngoba i-corruption yiyo ehlulekisa inhlelo zikahulumente edilizayo umkhonomi njunje umi kubi. Ngingaba into yakuqala i-corruption, ukuze kulungisiswe zonke izinto kumele kuqale kulungiswe indaba ye-corruption ibe yiyo eqedwa. Kula ma-investors engabuyela iveleni le-corruption, akula nto engayenzakala into ezile corruption. I-corruption ivele into yakuqala. Awuke ama-youth abona kungani uhlelo lolu olokulinga ukulwisa i-corruption luhamba kancane kancane. Ngithi mina ngesikhiwa i-pace yakhona ne-pace sokumele ukuthi lungezelelwe isidi sakhona singani siyafakwa sibe phezulu, kulwiswe indaba leyo kuthiwa yi-corruption, ngoba yiyo into esavumelana ngayo. Ngibona ama-youth akwenza kuhle kakhulu ukuthi alwise, ukuthi afuqe ukuthi abantu, ngoba abantu sebephambili kwedlula le nhlelo ezikhona ezokuthi bakhayelele uhulumende alwise njani i-corruption.
Manje siyabona nanku usibalukhulu webhanga umnumzana John Manguja usethena uzabasa emthethwandaba bona labo abasakhulayo abebandla lezanu-PF ngoba bamhlambaza. Akusoze kulethe na ingxabano ebandleni, sibona lisehlukana imbono.
Abatsha laba nxabe ukuthi balobufakazi, mbona ngani amajaha lana aso majaha angala sikolo, amajaha ale sikolo asifundile, amboni ti bapho ngusukela nje umuntu onjengoManguja bethi kulalokhu lalokhu. Anti yabonakala into zisenzakala lapha, imali zokungenangena kudala kwenzakala izinto zezimali lezi lokubalwa kuthiwa hey RBZ injaninjani yayibala yayivoka. Mbona ngani lotu zabahambisa imithethwandaba esiyababofisa, hayi laye kulilungelo lakhe lelo nxaye emsulwa engalacala, nxaye zithola engalacala. Lawa abatsha laba mboni ukuthi bangapho kumsukela nje baye bemgcobe ngodaka evele engangcolanga. Ngabona yikho kuzamele kubonakale khonapho ukuthi khonoko abalakho yini, kukhona yini ukuthi bazakusa phambili emthethweni ngale ababotshwe labo ababakhangelele ukuthi bayenza into zobuwori. Kodwa mina into engayitsho yikuthi ayisiwo khonoko kuphela, kuningi kakhulu, baningi kakhulu abantu bamele bakhangele bahlolisiswe ngendaba zenezi esikhuluma ngazo eze-corruption ezikhuluma ngabatha. Abatsha bangani bayachiseka kakhulu ngezinto lezi, ngibona ngani isikhathi sakhona sesifikile ukuthi kwenziwe khonokho. Ngoba ulokuzeni u-national commissar omusha uthe yena wonke umuntu ongcolileyo ozibone ngcolile barivayo achiye ingakalandelelo siya phambili. Ngiyoqalisileyo ukuyifuqa si-national commissar labo ntanga sebengenela labo bayahamba kwabo. Bona siyavumelana thina njengebandla ukuthi injongo yethu ukuthi silwise i-corruption, ngoba i-corruption yikade sibulele umnotho wonke lizwe. Kanti sikhuluma sinje nje indaba yemali leyi, uthe kwenzakale khona ukuthi imali leyi sokungani namhla ungakhanela izini la izolo ukudlula namhla imali inyongizeni sesiwa amaretsela la sesiwa okutenzela nje ukuthi kade kuloguganga okunye kwenziwa ngabantu abakhona kuhulumeni abanye bakhona but kungakhathalethi ngobani but bakhona kuhulumeni abanye kade beganga besenza into zobuwori kenyeke.
Umnumzana Belief Gawule lilunga lezano PF ubexoxa ecingweni lo Chris Kande we Studio 7. Abalimi benyamendlovu bathi bakhathazekile kakhulu ngokwethulwa komthetho ovimba ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe eZimbabwe ngoba kuyiyo ekade bethengisa ngayo izifuyo zabo. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxe elomunye wabalimi laba umnumzana Albert Bebe.
Izifuyo indoda ehlumayo bezithengise ukuthi zingaba zinhle sengisiba nje lokwethuka ukuthi njengoba kathesi lonyaka kukhanya kungani kuzakhayela angiselashi ukuthi sizaphutha njalo kuSeptember October lapha
singathi kodwa-ke khonapho-ke izifuyo uzinikani njengoba sibona ukuthi-ke utshani labo sobusitsha sokunjalo.
Ye, besifisa ukuthi ma ngani amasolombane ayatholakala kube khathi ukuthi umhlasa aqalele phambili athenge ukudla singazi njengoba nje kukhanya ngani intengo yakhona ikhuphukile ngokutshintsha kokusebe ukuthi imali le yakhona ngapha e-America ayisasetshenziswa sekufuze sisebenzisa ibhondi intengo ikhanya ikhuphukile sibili.
Singathi lapha nxa sikhuluma ngentengo ikhuphuke isuka ngaphi siya ngaphi
kathese kwenkomeni kungani kuseseluvivi ngoba abantu kabalashiwa ukuthi bethengise ngebhondi kuza kuya kuma ngaphi kade kufuze esikhala ukuthi nga ukuthi ngani uyakhuphe yodwa uyezidingela ukudla manje kathe sakwabi leshiwa intengo yakhona ayikacaci.
Ye, belizithengisa malini kungakangeni
lokho? Hayi, akade amathokazi kade ethengiswa ngama 500 to 600 user kusiya ku-700 user khona apho
kathe salikabi leqiniso ukuthi kuhamba njani
kathe sakukacaci ukuthi kathi abantu bazacharja malini bekhonvethe njani kuseseluvivi but in tembi next week kuyabe sekucaci ukuthi vele siya ngayo makuyukuthi siya kwenye indawo.
Nxa sesikhangeleke kusiya phambili baba Bebe, wena ufisa ukuthi vele wenzeni eplazini lelo? Iplazi walithenga kumbe wangena nje?
Hayi, ngama-resettlement sangena ku-village. Ise-village hayi i-scheme. Mina bengifisa nje ukuthi ngani ngiyalondoloza inkomo
ukuthi zibe zinganani. Uyafuna ukuthi kube liplazi elikhulu
ukuthi zibeze ngoba sengingani sengimdala i-energy kayisekho yana. I'm now 63 years. So ukuthi ngithi ngaba ngenza ama-ambitious program ukuthi ngilime ngilokhuze ngiyabe ngithaba kathi ngesilungu yi-subsistence farming.
Khonapho-ke uyabufaka lo mumbu into ezinjalo eh?
Ye, umumbu ufake nje umumbu ukuthi khona uzaba namahlanga phela khona uyafida inkomo.
Umnumzana Albert Bebe ngumlimi wenyamendlovu obexoxa ecingweni loGibbs Dube weStudio 7. Sekhangele okusemaphephandabeni. Iphephandaba leChronicle lithi kulo wesifazana wemberengwa obulale omunye njalo owesifazana incedisana lomkakhe emethesa umlando wokuba lidla licatsha lomyeni wakhe. IZimlive yona ithi ababili ekade bengabahluleli bedale le-High Court, umnumzana Nicholas Mathonsi lomnumzana Charles Wungwe, sebekhutshuliwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa wabakhetha ukuba ngabahluleli bedale le-Supreme Court. Sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Elinjani basakazi beStudio 7, lonokhulumayo ngophini ngihlala ngise izweni laseSouth Africa eJohannesburg eGauteng eSoweto. Yikho lapho esiphila sikhona okwamanje sisancengisa. Cha, mina badala bengithanda ukuphawula nje ngendaba eyenzakala ekhaya lakithi. Okokuqala bengifuna ukubonga nje nomsebenzi elisenzela wona ukusazisa ukuthi kuyini okwenzakalayo manje sezikuphi izinto kwathathwa amanyathelo bani. Konke lokho inxa yini. Siyabonga kakhulu, keep it up umsebenzi eliwenzayo. Bangalizonda abantu belithi ngabathengisi, bangalikhuluma ngawo wonke amagama. Kodwa yalani lisiniyeza lokhu esikufunayo, esikudingayo njengabantwana beseZimbabwe. Indaba engifuna ukukhuluma ngayo mina ngeyokuthi bekunjani abantu abepolitics, abamabandla, awechurch, omasiko, bonke nje abadala ukubumba into eyodwa. Sihlukane lalowo mkuba, sihlukane lalowo moya osiphethe kwamanje, osigqokile, esinawo, owakudala wabokhokho bethu abashonawo, lowo umoya ongela uxolelana. Bekunjani siwudambe lo moya, siqale phansi njengesizwe, ikakhulu entsheni thina abatsha. Siqale phansi sizame ukuhlanganisa abantu abadala, ngoba abadala bethu no manje basanemoya loya owakudala wokubandlululana, amaNdebele amashona sokuzobuya ipolitics. So ngaphandle kwalokho angiboni kukhona ungaqhubekisa iZimbabwe phambili. Sesidlulwa nje ngamazwi nje abathatha umbuso manje. Thina kudala sithatha umbuso, kodwa senzeni elizweni lethu? Umsebenzi kubulalana nje kubheka impumelelo esinayo. Kodwa bekunjani ukuthi khona sikhulumisana umlotha sithi lokho kwenzakalayo kwenzakala, asibuyekeni, siqaleni phansi. Ngitho lalaba sembusweni lingababona besule ezikhundleni. Why bengaphuma esikhundleni? Ngoba bayesaba leyo nto. Ngoba manje ma wena angaphuma esikhundleni, wonke umuntu manje osembusweni unomlando.
Linjani bantu bakithi, linjani bantu benkosi? Hayi, thina siyaphila bantu bakithi. Sifuna la masela la bantu bakithi, asiqeda imali elizweni and manje asehuquluza futhi ngokuningi bayo bantu bakithi. Kambe la bantu abasuthi banani ngathi? Ngabantu abanjani kahle kahle, abantu abangasuthini? I-ZANU PF bantu bakithi vele into yokuqala ngamasela laba bantu labo, and ubusela lo yiwo obuncindezela ilizwe. Ibusela, ikubulala abantu, ikuboshwa abantu mahlana, yiyo into okumele iqale ukubhekisiswa maqale elizweni. Awubheke nje manje ma engavuketi imali yakwamanye amazwe aka ayisasebenzi. Okwakuqala yena akanamali. Ukuchaza ukuthini? Umuntu lengqondo engayikhupha lelo gama impela ebonti ilizwe still lidoza lisiyaphansi. Phela ibhodi kufasa ukuthi lipaper nje akusebenzi, akusomali. And manje bese kuphelile vele akuna value. Ivalue sikuya kuphi? UFostela nje ukuthi akumele kulingane le dollar leyamelika. Iranda libuswa ngamasumbe besenzela ukulitshontsha futhi belithathe begqibe endlini zabo. Yabona? Yinto abayenzelayo. Wena uyathi umnikeza imali manje, yena uthatha imali leyo uyayigcina, ukunikeza lawo maphepha. Wena lawo maphepha uzowagcina endlini yakho, uzowabheka kuphi, uzowabeka kuphi? Vele akula nto eyenziweke, akula nokuthi uzamani, ufunani, ucabangani. Yazi ukwenza komuntu ongena sikolo akuyabonisa ngempela ukuthi hayi lo muntu lo kafundanga. Ilizwe ulithethe ngenkani ukubulala abantu, ucabanga ukuthi yinto azoyenza futhi emnothweni? Umnotho ngeke be-Europe ngendlela asebenza ngakhona. Hayi, la masela abantu bakithi nayo sikhathele nguyo iZANU PF, sikhathele iyo ngempela, sikhathele tired tired ngeZANU PF. Bheka nje manje ukuthi sebetshontsha le mali futhi idola emelika selishote elizweni alisele.
Hallo, kuStudio 7 Mahlekelelo okhulumayo ezenka enkali. Ngiyabona ke lokho okwenzakaleyo ukuthi batshintshe iusa, mina ngibona kuyancedisa kakhulu, ngoba abantu bezitolo labade sebesenza ulunye ebantwini kulabo gogo lapha abangasakwanisi lutho, akade bezuza amapentsheni abo bebehola ibhondi. Kuze ukuthi nxa usiyafika esitolo umuntu akutshela athi uthengisa ngerandi, umuntu athone elambile kodwa imali ethi uyiphethe avalele impahla zakhe kuraiti alibhanwe iusa, alibhanwe irandi, kusebenza imali eyodwa yeZimbabwe ukuze kusebenzeke kuhle, ukuze sihloniphane. Ngoba vele ukuthi uzathi wena ungasowe America, ngathi kwe-America phela la lapha kuseZimbabwe. Ngoba siyasiphume siye kuboBotswana, nxa uphume usiye eBotswana uhle vele utshintshe imali yakho, nifike uthenge neyakhona ngale, awuthenge neyala, awuthenge yakwenye indawo. So lakhona pha kabahloniphe indawo yakhona pha, bathenge neyalapha imali. Njalo isitolo nxa sila silande ethini izakhamizi, asithengise ngemali esilayo. Ngiyabonga.
labo ke bekungabalaleli be Studio 7 abasithumele imlayezo yabo nge WhatsApp. Lawe uyanelisa ukusithumela owakho umbiko umlaleli kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kulabantu abalimeleyo ekudubukeni kwebhomba ebelithiwe emoteni ngamalwa ecatsha kwele Syria edlulisa amalawulo izolo. Umkhombi wele Germany ohlenge abantu okhunjini lweLibya bezama ukuchaphela eEurope usufikile eItaly lanxa lelo lizwe belitheka lifuni kubona olwandle oluduzane lalo. Abasakhulayo abenza izifundo ze-arti esikolo se-Visual Arts eMbare eHarare bakhala ngokuhlukumezeka kwabatsha ngesimo somnotho esibangela ukuba baswele imisebenzi. UMark Peter Ntambe usipha lolu daba.
Isimo esikhona eZimbabwe kwezomnotho la kwezombusazwe sibangela ukusilela okukhulu kwemisebenzi ebantwini bonke elizweni jikelele, kodwa sokuhlaba abatsha abaningi kakhulu abagqiba izifundo emakolitshini. Unkosazana Gracious Kabamba udwebe umfanekiso othiwa Hidden Truth okhomba ukuhlukuluzeka engqondweni kwabatsha ngenkinga ezibhekana labatsha ikakhulu ngokusilela kwemisebenzi lamathuba okugcina kubangela bebele mpilo lo ezingaqondanga.
Become so addicted ukuthi vanova vatokankanwa nezvavari and their future
I save dawa ngendlela yokuthi bagcina bekhohlwa ukuthi bangobani ukuthi ela kusasa labo sibili lisala lingasela themba.
UGracious uthi iathi yakhe iphinda ikhuthaze abatsha ukuba benanzelele ukuba bengasetshenziswa ngokudonswa njengentambo, bigcine besenza ukubi ethi kabasebenzise ingqondo zabo bezivulele amathuba ngokusebenzisa ukukhalipha abalakho. I-art uthi ngenye indlela elula abatsha abangaziphilisa ngayo, ethi njengaye usebenzisa okufana leziqhu zomumbu lamaphepha akuthola kungelambadalo lependa ukulungisa okungamphilisa. Omunye osakhulayo oqhuba okumsebenzi we-art uthi imisebenzi yokuzilungiselela efana le athi ingathuthukisa abatsha. Udubo olukhulu oluhlasela abatsha lokhe kuyisilela kwemisebenzi noma beyifundele emakolitshini leyo misebenzi belama degree. Umongameli Emerson Mnangagwa utshele omunye umsakazi wele Zimbabwe kusikhashana esanda kwedlula ukuba uhulumende wakhe usephume le nyathelo lokuba abatsha benikezwe amasimu angaba yisilinganiso sokungamathumi amabili ekhulwini womhlaba owabelwa abantu ukuze bathole ukuziphilisa. Ngimele iStudio Venerare ngumak Peter Ntambe.
Zimbabwe, the voice of America.
Umtshutshisi owaphenya udaba lobudlelwano obaba khona phakathi kukamongameli weMelika umnumzana Donald Trump lohulumende wakwele Russia ngesikhathi sokhetho olwedluleyo, umnumzana Robert Mueller usevumile ukuyakupha ubufakazi ngodaba lolu phambi kwedale leCongress ngenyanga ezayo. Uphenyo lolu lwalungolokudingisisa njalo ukuthi uTrump engaba walinga yini ukwenqabela isandla somthetho ngesikhathi uMula ekhulumisana labantu abachiyeneyo ababelobudlelwano loTrump. Umnumzana Mula waphetha lolu phenyo ngokuthi wayengabutholanga ubufakazi obabungamenza atsho ngokuqiniseka ukuthi uTrump wayemsulwa. Lokhu kwachiya abantu abaningi besithi ngezinye indlela umnumzana Mula uthi kukhona ukutshaya amanzi. Ubiziwe ke lidale lephalamende ukuthi ayiphumela egcekeni aphendule imibuzo elokhu ilenga. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika umnumzana Mandla Mkhwananzi saqala ngokumbuza ukuthi kuyini kahle kahle abantu abaningi abakukhangeleleyo kumnumzana Mula.
Mbona ngani abantu abangafuna ukuthi abakhangele ukuthi bakuzwe ikuthi ama-Russians wona angenela kangakanani kukhetho lolo ukwenzela ukuthi kungaphindi kwenzakale next time. Lokuthi kwakuvele kule engingathi idili bani phakathi komongameli welizwe elikhululekile lingaka lelizwe elinjenge-Russia.
Ubona udaba lokuthi kungani uMula engethesanga uTrump icala lusiba ludaba yini egudwini azathwaliswa nzima ngalo ngamalunga e-Congress?
Kukhona ama-committees asaxwayisa ngayo nale ndaba. Kukhona ama-committees amaningi asakhangela ukuthi abone ukuthi isandla sikamongameli sabanganani ekwenqabeleni ukuthi ayethuse umlando yena uTrump. Lokuthi futhi kuziningi izinto okukhanya zacitshwa lapha kulolu gwazi. So ngiyabona futhi ngenye into efanele ukuthi iba sobala ukuthi that kuyini okwakuvele kukhona okungasekhoyo okwabe kungabe kwacitshwa ngenxa kwesandla sikamongameli.
Umongameli Trump kungani ezwanana kangaka lomongameli Putin lanxa abantu beMelika abaningi bengamthandi yena uPutin?
Mina ngokubona kwami uTrump into ayiqakathekisa kakhulu lijwabu elimhlophe ukuthi kabambanisa abantu abamhlophe umhlaba wonke. Ngoba uzakhumbula ukuthi ukukhethwa kukaTrump la khona apha phakathi elizweni kutshengise even lalabo kuthiwa ngama-right wing amaqembu odlakela ezenketha bechabi avele kakhulu obala amanye ayevele efihliwe efihlakele. So uTrump yena angithi bona uhambile le-Britain lakukhweni wayenziwa yonke imikhuba kanti futhi uyakhumbula ukuthi le ndaba yase-Britain lapho besithi Britain kayiphume laphana. So yena uTrump ufuna amazwe lawa abamhlophe ahlangane ngoba amazwe amhlophe abantu abamhlophe lawa abengana alele kodwa uTrump senguye ogida ke lingungu ethi kasibambaneni sizigqaje ngokuba mhlophe ngoba yitho abantu esiphezulu. Kanti uyabona futhi ukhangele e-Asia ukuthi ahambe kulwana undoda lwana owase-North Korea uzama ukuthi ehlukaniswe bonke ama-Asians o-China labo o-South Korea ngoba besefuna ukuhlangana lapha. So yena usebona ukuthi kungcono njani azama ukuthi ayehlangana lalwana abehlukanise. So mina mbona injongo ka-Trump enkulu yikuthi ahlanganise abamhlophe abazigqajayo futhi abathi bona bayibo abantu bani. So ke e-Russia i-Russia ngelinye lamazwe abantu abamhlophe anti uzuze ecampaign ekhuluma ukuthi abantu abamnyama ama-Nigerian lama-Africans abantu abangalancedo ngangcono sithole amhlophe abavela kulawa amazwe awe-Eastern Europe.
Luyeza ukhetho lwemelika ngomnyaka ozayo kasi soze sibone i-Russia ingenela futhi yini?
Kusezabonakala ukuthi kuza kumanjani ngoba la imelika isezakhanya ukuthi iqine kangakanani. Sengitsho lanxa i-Russia ingazama ukuthi ingenele lanxa yona i-Russia ingangenanga kodwa indlela uTrump asedunge ngayo phakathi la ama-institutions abebekiwe democracy kusobala ukuthi usewalimazile amaneke.
Umnumzana Mandla Mkhwananzi yisizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika. Sizigqibeke ezekuseni ngokukhangela imidlalo ye-Africa Cup of Nations. Iqembu leZimbabwe Warriors libe ngutshikilo bhanqa 1-1 lele Uganda izolo ntambama. Umdlalo lo utshiye abasekeli bama-Warriors bedanile ngoba leli qembu lidlalise amathuba amaningi. Lanxa eleZimbabwe lingakaphumi kulumncintiswano amathuba alo asefiphele njalo ukuze lidlulele phambili kumele linqobele DRC kumdlalo walo ozayo ngesonto. Kweminye imidlalo yayizolo eleNigeria linqobele Guinea nge-1-0 kwathi ele-Egypt lanqoba ele-DRC nge-2-0. Namhla khona iMadagascar izanqikelana leBurundi kuthi iKenya idibane leTanzania. I-Algeria yona izaqwaqwazana le-Senegal. Nina siletemba livuka kuhle ezindaweni ezitshiyeneyo zomhlaba kungaba kusebulawa kubulawayo eHarare, Swaziland, United Kingdom, United States. Siyalamukela lonke njalo siyalubonga uxhaso lwenu. Siyalamukela la senkundleni yeFacebook lapha silomlalazi laphana uDumani uSikhumbuzo. Uyaloba uthi wena toboka penyoka yosundula ganda layo mbava ngazisungwe dzose kusibhakhwe matemba oga kusala ove hulu. Vomandevu zokataza edumani azvitongo bhakwa koga manga manga kulo cliente wala pano kuti wena morning siyakhala ngendaba yemali kuzoba lo silethemba gift kuti wena alibuye izindola sifuna imali yakithi senzeni na.
Was peace. All Honey asked for was the right to live, nothing but justice. Kulicala na ukulwela inkululeko, kulicala na ukulwela isizwe sakwenu, kulicala na ukuzwela wena inkululeko yakho. Ngakho ke malingakhali, qoqanani, for so many sons of this land have gone the same way and we have watched them go.
Malingakhali, qoqanani, liqoqeke kutsho imbongo enkolo uAlbert Nyathi lapho kungoma yakhe ethi senzeni. Esigqibela ke izindaba zekuseni kodwa singakehlukana sikhangele ebezihamba phambili. Umongameli Mnangagwa uthi uzabumba iqula elizaphenya amacala enkohlakalo etheswa iziphathamandla zeZANU-PF ngabasakhulayo baleli bandla. Abalimi eNyamendlovu bathi bakhathazekile ngokwethulwa komthetho ovimba ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe eZimbabwe ngoba kuyiyo ekade bethengisa ngayo izifuyo. Hayi ke likhumbule zikhona ezakusihlwa ngu-7:30. Mina elani asibeni sonke njalo kusasa ngu-6:30 ekuseni phela. Olivalelisayo ngontungamilinkomo itshone kuhle.